Inkuthazo yethulwe ngumqondisi wekomishini yomanyano wamazwe awezwekazi labensundu e-African Union Commission u-ambasada Fatalase Geomasi emhlanganweni oqhutshelwa eVictoria Falls ngosuku lokunanza ukuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende ele-African Public Service Day. USiGeomasi uthi amazwe alelizwekazi kumele asebenzelane ukuze benelise ukufeza izinqumo lezivumelwano abazilobelanayo zentuthuko ezigoqela ukudlelana okuhle phakathi kwazo kungenamigoqo.
Sisonke singakha amazwe ethu ngendlela elezinga eliphezulu ukuze sifeze izifiso zethu zesivumelwano somnyaka ka-2063. Sigcwalisa njalo lezifiso zikazulu.
Evula lo mhlangano umphathintambo wezisebenzi lenhlalakahle kazulu umnumzana Paul Mavima uthe kuyadanisa ukuthi isilinganiso esikhulu sabantu base-Afrika siphila ebuyangeni obesabekayo.
Angeke sikhangelele ukusebenza ngokuzikhandla kwalaba andubana thina sibaphe iholo elibambekayo ngoba sinikela lokhu siyabe sengozini yokukhwezela ukusela nokunye ukuganga abangakwenza bezama ukwenelisa iholo labo. Ngakho kufuze sikukhangelisise lokhu njengohulumende.
Inkuthazo kaMazima yamukelwe ngemibono etshiyeneyo ngezinye zezisebenzi zikahulumende ezikade zikulo umhlangano. Umnumzana Khonti Moyo ongumbalisi uthe sekukaningi besizwa inkulumo kodwa kuphelele emoyeni.
Ukuba nje kwaba nesithembiso okwenziwa kudala ukuthi hayi bakhangele ukuhle abamasiyanikelingisa iholo lababalisi. Yanamhla lokho ngakalungiswa. Ngakho koke sikutshela kabo ngalama time frame ukuthi hayi sikhale ukuthi kulungiswa ngesikhathi esinje kuzalungiswa nini kuyabe kuyikukhuluma nje kube ngamazwi aphelele moyeni.
Unkosikazi Virginia Ncube laye oyisiqhatshwa sikahulumende uthi lumhlangano osungulwe ngolwesithathu ubafundise okuningi okuphathelane lentuthuko kodwa ukhala ngeholo.
Ngoba lapho sebe sikhona sesifisa ukubhadalela abantwana izimali zesikolo. Lapho sihlala khona ukuzigcina nokuthi athi sifana ngathi sigezile nje isifiso sethu ngezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise siphilisele imuli zethu.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ilanga ebelinanzwa namuhla ele-African Public Service Day selinyize kuzisebenzi eziningi ngesimo seholo eliphansi lempikiswano ehlala ikhona phakathi kwezikhathi lezi lomqhatshi onguhulumende.
Ama-services atholakala ku-public service nxa kuyikuthi nje ufuna ukuthola uncedo unganika wamahle ngokuthi usiva ngumuntu olezikhalazo eziningi ongabanjwa kuhle ngu-employer wakhe ongaholeka kuhle. Kubangelwa yikuthi nje ezomnotho phakathi kwelizwe awumuhle njalo. Idola leZimbabwe liwile liwa kakhulu suku sonke ibe liholwa ngabaningi kakhulu kuhulumende.
Ngomnyaka ophelileyo abezemstats babike ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe selibanjwa ngamandla ukuyadinga amadlelo kwamanye amazwe angomakhelwane laphetsheya kolwandle. Phakathi kwabantu abahlanu abane babo babikwa behlala kwele South Africa. Uphenyo olwenziwa ngabogatsha lwendaba zasekhaya kwele Bhilithane ngomnyaka odluleyo luveza ukuthi sebeqhathe abongi labodokotela beZimbabwe abedlula inkulungwane ezine kusukela ngomnyaka ka-2021. Lonyaka usuku lokuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende kuzwekazi le-Afrika linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African Public Administration to succeed. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.